VOA Ndebele.
Njani mthwala zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane le-corona njengoba singakafiki emqanisweni wentaba okuthiwa yi-peak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumatshumi amahlanu lanye 51.
Mbona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abothwe.
Amapolisa athi sebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule umthetho wokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Ababe ngamalunga e-National Council ye-MDC eyakhethwa ku-Congress ka-2014 bathi i-National Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Dokozani Khupe kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhupe nguye owayemele akhokhele ibandla athi uMnumzana Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51 ngemva kokutholakala kwabantu abathathu belegciwane leli izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili babantu laba ngabavele kwele Botswana kunsukwana ezedluleyo kuthi oyedwa isakhamuzi seHarare esingazange siphume phandle kwelizwe. Ukufunyanwa kwabathathu laba belomkhuhlane we-COVID-19 obangelwa ligciwane le-coronavirus kuza ngemva kokutholakala kwababili kuthange belomkhuhlane lo. Omunye wabo ubevela kwele South Africa njalo omunye ngovele kwele Botswana. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehloliwe igciwane leli elizweni lonke sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,707. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 334,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5,188,000. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe osokusenzeka phose nsuku zonke yinto ehlupha abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngecoronavirus eCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane le-corona njengoba singakafiki emqanisweni wentaba okuthiwa yi-peak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu lisuka lapho-ke bese liqala ukwehla. Kanti-ke njalo sizakhumbula ukuthi ingikhona sisiya ebusika, ubusika bujwayele ukuthi lwandise ukumemetheka kwamagciwane anjenge-coronavirus. Kanti-ke futhi enye ingozi enkulu ukuthi kusezavulwa izikolo ngalesi sikhathi limemetheka lisiya phambili, kule ngozi-ke ukuthi izikolo zilandise limemetheke kakhulu kulalokho eliyikho khona namhlanje. Ngakho uhulumende weZimbabwe kuyadinga ukuthi athathe amanyathelo amakhulu ukuba kuvikeleke abantu kulalokho akwenzayo ngalesi sikhathi.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe laba kubo Botswana lakubo South Africa lingathi uhulumende uluphatha kuhle na?
Uhulumeni udaba lwabantu abavela ngaphandle kalubambanga ngendlela esuthisayo. Kuyadingeka ukuthi abantu bonke abavela ngaphandle babe kweceleni bahlolwe baze baphume sokutholakela ukuthi gabalalo leligciwane. Lokho ukuthi sizokuthiwa abantu baphumile babalekile kubonisa ukuthi usantengantenga ubuthakathaka ekusebenzeni. Kusamele aqinise abone ukuthi akula muntu odlulayo engazange wahlolwa ngendlela efaneleyo. Njalo ababehlele wabatholakala beligciwane bayehlala lapho bafanele khona belatshwe baphume sebefanele ukungena emphakathini baphile phakathi komphakathi. Okwamanje hayi usesebuthakatha kuhulumende kakalibambi ngendlela efaneleyo igciwane ikakhulu nxa kusiza ebantwini abavela ngaphandle kwelizwe.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu weZimbabwe jikelele laye uhulumende.
Esingakutsho njengenhlangano yikukhumbuza abantu beZimbabwe ukuthi igciwane lecorona kalikadluli eZimbabwe lisesekhona lisezakwanda. Ngakho ke kuyadinge ukuthi senze konke okudingakala ukuthi sizivikele, sivikele labanye sibathandayo lelizwe lonke. Kumele sithimulele endololwaneni kumbe ethishwini siyilahle. Kumele sibone ukuthi siyagqoka amamaski kuso sonke isikhathi. Kumele sibone ukuthi siyajiyelana izibanga ngokuthiwa i-social distancing. Sigeze izandla ngaso sonke isikhathi ngesepa kumbe nge-sanitizer. Kanti ke uhulumende kuyadinge ukuthi abone ukuthi kungakavulwa izikolo, yonke into eza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke lababalisi bavikeleke ikhona esikolo, siyenziwe esikolo.
Umnumzana Evidlela Ncube ngohlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus citizens COVID-19 monitor. Sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kusukela mhlaka 30 ngombimbitho. Lapho kwaqala khona lolu hlelo selifike kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu, 35,638. Umbiko lo uza ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu beqala ngokuthi amapholisa ahlukuluza uZulu lokuthi ababotshwayo kakhulu ngabampofu abayabe bedinga indlela zokuziphilisa kumbe bedinga ukudla. Sixoxele omunye wabalwela amalungelo umnumzana Diva Dube.
Ukubotshwa kwabantu babankomo mayelana ngokuphula umthetho lo wabekwayo ukuthi abantu bengavele nje baphume nje mahlayana. Ngibona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe avalelwe eseyilini abotshwe avalelwe eseyilini. Kodwa ngibona ngathi okokuqala bekufanele ukuthi kukhangelwe kuqala ukuthi i-record lithini. Umuntu kula bantu ukuthi ama-first offenders njalo kula bantu ukuthi ukuphula kwabo umthetho baphula ngoba nje befuna ukuthi baphule othola abantu bezihambela loitering kungela nto abayenzayo. Kodwa ke umuntu othiwa uphule umthetho ngenxa esiyesitolo esikatshana laye ezama ukuthi ayidinga ukudliwa ngabantwana, ezama ukuthi ayidinga angakudla, angiboni ukuthi lokhuyana yinto abafanele ukuthi ngakuthi abathatha abantu bavele bamphozele ejele. Kodwa njalo abanye laba abathola bephula umthetho lowo ngibona engathi okokuqala kulezinto ezifana lokuthi abantu bafakwe bayenze lokhu esikubiza sithi ngama-community services. Ngoba nxa besiyakwenza ama-community services bazakwenelisa ukuthi basebenze bele social distance okwenza ukuthi benga infectani noma mhlawumbe bengathelelani umkhuhlane nxa ukuthi kungabe sekukhona umunye oyabe selawo phakathi kwabo. Kodwa ke nxa sibe bathatha bese bavalele ejele kuyukuthi nje ngabantu mhlawumbe ngama first offenders noma ngabantu abangakwenzi ngamabomo. Umuntu nxa umthwele ejele ichukela noma umuntu umthwele isaka lempupu kutshengisela khona ukuthi kulobunzima phakathi endlini obumenze waze waphumela ngaphandle waze wayadinga lokhu ayakuthweleyo noma lokhu okungasiza ukuthi kuye ethunjini.
Khona ukubopha abantu ungathi isisombululo yini kuyabenqabela ukuthi bengaphumi ezindlini.
Uhulumende noma ngithi abepolicing noma abaphethe ugatsha lezamapholisa abazame ukuthi bazwisise imbangela eyiyo eza eyenza ukuthi abantu bahambe mhlambe bazithole sebehambe ibanga elide okugcina sekwenza ukuthi baphule umthetho. Ngithemba ukuthi wonke umuntu weZimbabwe akekho kungekho umuntu eZimbabwe ongahloniphiyo ingalo yemithetho yelizwe lakithi. Kodwa ke ngokunjalo kufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi kutholakale indlela eziningi mhlawumbe ezokutholisa ama-groceries njengalokho esikubona kwamanye amazwe ukuthi mhlawumbe kuyavulwa kube lama-groceries noma kube ngalama-trailers ahamba esiya kumalokithi duze la duze ukwenzela ukuthi abantu bengahambi ibanga elide bedinga ama-grocery njalo abantu bengagcini izinto ezifana nama-basic commodities izinto ezifana nempuphu into eyeqakathekile kakhulu abayenzi ukuthi ibe yinto etholakala lula kakhulu elizweni lakithi ukwenzela ukuthi abantu bengatholi sebesiba kuma-queues amade begcina sebesiyabuyela ezindlini isikhathi abafana ukuthi babuyele ngaso sesidlulile amapholisa andivana babophe nje bajikele abantu emajele ngibone ngathi kuqakathekile ukuthi andivana bakwenze lokhu abazwisise kuqala ukuthi lowo muntu usuke ngaphi njalo isizathu esimenza ukuthi azabe leso ngaleso sikhathi isiphi ngoba ukuba lipholisa akutsho ukuthi thola umuntu umthaye kuphela noma thola umuntu umjikele esitokisini kuphela kodwa kutsho ukuthi ungumuntu ofanele ukuthi uzwisise ukuthi umuntu lowo kuhambe njani andivana kuze kufike leso sikhathi noma kuze kwenzakale khona lokho sokwenzakale ngaleso sikhathi izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu ezinto engathi ngama-basic commodities akube izinto uhulumende azama ngakho konke ukuthi azitholakale kalula njalo kungabi izinto ezenza ukuthi abantu begcine sebehlala endondweni zamalayini belindele ukuthi bathole impuphu noma belindele ukuthi bathole izinto ezifana labochukela izinto abadinga kakhulu ikakhulukazi into efana lempuphu eyiyo into eqakathekileyo ukwedlula konke ngibone ngathi uhulumende nxa engayenza khona lokho njalo aququzele izitolo zonalezi ama-supermarket nala asemalokishini asezigabeni lesigaba ukuthi avule njalo abe lezinto ezeneleyo ukuthi abantu nxa besiyathenga abantu bathenge lula bayenelise ukuthi babuyele ezindlini masinyane
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane ababe ngamalunga eNational Council yebandla leMDC eyakhethwa kuCongress eyenziwa ngo-2014 baqhube umhlangano izolo baphuma lesinqumo sokuthi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi egoqela uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Morgan Komitshi kanye lomnumzana Douglas Monzora kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla leli ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai hathi umnumzana Nelson Chamisa. Bathe kumele i-standing committee ivize umhlangano kungakedluli umhlaka 6 kuNhlangula ukuze kulungisiswe udaba lokudonselana okukhona phakathi kwe-MDC Alliance kamnumzana Chamisa le-MDC kaMakhuphe. I-National Council ithi umhlangano lo kumele wenziwe ngendlela engasoze ibangele ukuthi amalunga ebandla ephule iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umhlangano wokubona udaba olulevela ukuthi imali zingawuphatha kanjani njalo lingaqhubekela phambili lisikhale liphuthi uhlangothi lokuthi phela i-National Council izisise kahle ka-2014 izisise kahle ukuthi kanti udubo njalo yona impumela le ye-court ithini ukuthi bayicubungule
ndawo. Sibonile ukubana esinye sezinqumo esiphuma emhlanganweni lo ngesokuthi kuhlanganwe labo bonke okubalisa okhuphe labo Monzora. Libona kuzayenzakala yini lo?
Kuzayenzakala ukuthi National Council izafuna ifuna ukuthi izisise ukuthi bona bacabangani njalo lokho bakwenzayo bakwenza ngani sekhangele ngaphi.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 sixoxe njalo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze balandele izinqumo ezithethwe ngababe kuNational Council laba izolo ngoba ngabantu asebasuka kubandla leMDCT.
i-judgment inawo over 40 days yaphuma babukela kwabasobani ukuthi bona bangabantu be-alliance abahlangene ne-MCCP. I-MCCP yaqhubeka-ke yahlala i-National Council yasifithi abantu abakwazi ukuba ngamamemba amagemba angu-2 yikho kwakona bafisa ukurikhola ephalamenti baswaye bakwazi ukurikhola ngoba bahlangane be-alliance bakwazi-ke ukuthi bese bejika besiiiehayi ehlalamhlanje kuhlale mphansi kwenze imithi kuzomele ukuthi babuye back babuye bezojoyina iphahla.
UMnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa lo Chris Kande we-Studio 7. Umende weMelika izolo wesule imigoqo evilawula ukusebenzelana kwamabhanga omhlaba lamabhanga eZimbabwe amavili abalisa ele Agribank lele Infrastructure Development Bank. Amabhanga la ayefakelwe izijeziso yiMelika esetheswa umlando wokusekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF. Kodwa asisuswa kuluhlu lwezijeziso lezi ngo-2016. Kepha bekule migoqo ebilokhu iwenqabela ukuthi asebenze lamanye amabhanga omhlaba ekhululekile. Iyo ke leyo migoqo esuswe izolo. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Kelvin Manduna.
Ukususwa kwamabhanga lawa Agribank and Infrastructure Bank into enhle. I don't know ukuthi bakwenzile because of i-lobbying or i-dialogue behind the scenes eyenzakalayo le Melika. Whatever the reason, into enhle izasinceda ngoba i-Agribank and layo i-Infrastructure Bank are quite active ukusupporta i-economy ama-sectors angu-2 i-agriculture la le infrastructure yethu. So azabe alizoncedisa sibili. Kodwa imali ekhona kumabhanga lawa ngu-2 imali encane compared to ama-needs ethu esilizwe. Yikho lokhu ubona enye imali ivela kuma-China la ngaphi ngaphi. So siyakujabulela, it's a positive development. Into engayenzekaliyo very often, so it's good news for a change for ilizwe lethu.
Singathi lokho kuveza yini ukuthi ngempela iMelika izimisele ukulungisisa ubudlelwano bayo leZimbabwe.
Ubona kwami mina iMelika has more or less been consistent ukuthi it's open for dialogue leZimbabwe. U-ambassador weMelika owayekhona kudala lalo khona uBrian Nichols ukhuluma kwabo, it encourages me ukuthi opportunity khona nxa ehulumende eZimbabwe ngatshengisela ukuthi it's serious about ama-reforms and is a trade partner. iMelika singakhohlwa is built one of the biggest embassies eZimbabwe and ihlala isikhumbuza ukuthi ngeke sifake embassy njalo sifake imali eningi if we didn't have confidence in the future of iZimbabwe. And siyabona through ama-crisis esiwenzelayo, cyclone Idai, etc., iMelika iyabelokhu khona isincedisa despite ama-differences akhona on e-politics.
UMnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abasakhulayo ababili ababotshiweyo kobulawayo besetheswa icala lokutshontsha inkombalanga elentengo engena ku-$20,000 bayithengisa nge-$30 Zimbabwe dollars kuphela. Iphephandaba leHerald lona lithi inhlanganiso zababalisi kazivumelani lohlelo lukahulumende olokuvumela ukulotshwa kwemihloliso ye-O-Level le-A-Level ngenyanga ezayo. Zisithi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kalibonani kustudio 7 lani lonke balaleli. Mini gama lami ngusamkeliso khuluma ngisejombe. Uhlupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni langama radio langama TV. Mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva. Ama TV lamafoni nalawa ama WhatsApp lama radio thina kasi abantwana bethu kabala asilakho. So okungangihlupha kakhulu ukuthi lanxa iradio ingaba khona abantwana laba belalele ku radio kukhulunywa bekhangele ku TV kukhulunywa bazabe bebhala ngapi njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani. So okuyinto okungani kuyangikhathaza, sizabakwazi njani ukuthi bazwisisile kumbe abazwisisanga bekungalale into ekhulunywayo kuphela. Yebo ye asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 le lockdown le ekhona lokho siyakwemuya kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izikolo zingavulwa. Asikubalekeli lokho, kodwa uhlupho-ke esesibona abantwana laba sokuzababela nzima abantwana, ngoba asithi umntwana ukuform 1 kufanele kuform 2 engabhalanga umnyaka ozayo uzahamba kanjani kuform 1, ugrade 6 uzahamba kanjani kugrade 7 bengabhalanga. Bazakhanyiswa kukhona ukufunda abazabe bekwenza ngamafoni yini, kumbe kuzaba neminye imizamo ezakwenzakala. Okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisika kahle. So sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisisi abantwana laba kuhamba kanjani. Siyabonga.
Basal Basso 7 yalibingelela ngegama kaJesu Kristu. Ngilapha mina eKZN esigabeni sikakhokhokhokho uMakwati. Igama nginguRuben Dlamini. Into engiyikhulumayo lapha ebusunga ncinyane ngenxa yokubana emakhaya esikhona thina ku-12 asila even imali, kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amajukela ngamacimbi imana phela esayiphiwa nguNkulunkulu. Kodwa-ke akuntu asedosi izinyawo ngoba sebekhona abahamba ngemva kwabo bebalandela ngisho laba abasuthayo phela, kodwa abalambayo nembali bebencedakala. Yebo phela into engiyikhangela bebengathengisi beminye labantu laba bebekhipha sile isipesi ngesane esifunekayo ngohulumende kwinto enhle beyenza. Kodwa-ke sebekhona sebehamba ngemva kwabo bephumanye sizithembe ngoba bona bayasutha. Hhayi, siyabakhulekela ubana uNkulunkulu kabe labo ngoba bona bayasutha. Sidlathi singasuthi esilambayo sizaphila ngomusa kaNkulunkulu. Bonabo abasinceda abathenga amacimbi ethintshisa besinika ithukela besinika umpupu besinika omahlamvu osawuthi konke okufuneka ekhitshini. Hhayi bakithi, ngani uhulumende uyasizwela besincedisa nibonabo ukuze singaze zigcine sesilwe yindlala ngiphezu kwe-corona le. Ngiyabonga amaphitshane.
Salibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli. Lo muntu vele kudala vele le nto yinto adobhana ukuthi ngabayenza kudala, ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe, ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade ezikhuluma. Ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma kumbe ngumuntu obekhuluma nje angazi. Kodwa hhayi, isinquma abasithethe isinquma esihle kakhulu ngikhipha, kodwa layo iZanu PF kumfanele ihambe njengamanje. Kulamantombazana awalahlekayo MDC aphinda atholakala, akula ngisho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani, bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto. Ngoba kukho okusolayo, kusola ngamanye ama-organization angekho kubo, kodwa bona bathuli nje, including yena uMnangagwa.
Love nabo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umnotho wakwele Nigeria uvikwa uzancipha ngesilinganiso sokuyisishiyagalolunye ekhulwini lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lona selivumile ukuphathisa amazwe ahlaselwe izintethe esezivangele indlala ezwekazi le-Africa lase-Middle East ngemali engange $500 million. Ziziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende umnumzana Stephen Manuchin uthi uhulumende ulakho ukuphuma lolunye njalo uhlelo lwemali yokuphathisa uzulu welizwe leli kanye lamabhizimusi aphanjaniswe yi-coronavirus. Lolu kuyabe kuluhlelo lwesibili ngemva kolunye oluqhutshwe kunyanga ezisanda kwedlula lapho uzulu abephiwa khona amadola edlula inkulungwane umuntu ngamuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzo Banzincube.
Uqinisile kakhulu sibili u-Treasury Secretary wethu uMr. Michin xa isithi izizalwane zeMelika ziphiwe enye imali phezu kwe-2.3 trillion liyana esayiphiwayo kunyanga liyana edluleyo. Imali okukhulunywa ngayo kathesi is about $3 trillion and siyabona njalo ukuthi imali yakhona leyi ama-Democrats asevumile ukuthi khona iphiwe i-$3 trillion but siyabona ukuthi ama-Republicans anganayi-block indaba yakhona leyo. Yabona ama-Republicans phela lokuncitshana okuthize, uyabona ahlukana ngale ZANU-PF. I-ZANU-PF sayibona ngesikhathi sama-elections lapha bethenga izimota ama-t-shirts ZANU-PF, izimota zabo zibhaliwe lapha ZANU-PF kulamapikisha abomnangagwa, uyabona. Kodwa nxa sokufika ukuthi isikhathi se-coronavirus lapho ukuthi khona izizalwane zeZimbabwe ziphiwe lawo mamaski, ziphiwe ukudla, yona leyo stimulus la ukuthi bencedakale, abakufuni lokho. So behlukananga kangako lama-Republicans alapha eMelika mnumzana Nkomo.
Ama 1200 ake aphiwa abantu lawana ungathi aphathisa abantu okunganani?
Ngakhangela kuhle nje mnumzana Nkomo, 1200 le aphiwayo last month aso mali nje engathi yanceda kuya ngapi, ngoba vele i-minimum wage ye-America is just about ama $1,200 a month. So uyabona ukuthi abantu sebele nyanga ezimbili sesiya kwesithathu bengasebenzi. So umumo nganolukhuni sivili kuzizalwane zeMelika lapha mnumzana Nkomo.
Eyakho ibhizimusi ihamba njani?
Yami business mnumzana Nkomo njengoba ukwazi ukuthi ngeye commercial transportation technology, i-app yami kuthiwa i-Trackify app eyiye connector ama-commercial transport drivers lemsebenzi nje eyabe ikhona ifuna ukuthi ithwalwe. Into enginanzeleleyo ukuthi nje 2 months ago iqalisa i-coronavirus ama-trucks nje akamasivili ukuthi ahambahambe, kodwa sesibonile nje lapha sivili in a few weeks back asokuphikile sivili and ama-downloads e-app yami have been consistent sivili even during nje isikhathi se-coronavirus le. Ama-drivers ayi-downloada sivili i-app yami yabona ukuthi bayisebenzisa, bakhona kade besebenza sivili, kodwa singani si-increasele sivili ama-numbers akhona sebebuyele emsebenzini.
Umnumzana Muzo Banzincube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika. Ukuzipetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. ababe ngamalunga e-National Council ye-MDC eyakhethwa ku-Congress ka-2014 bathi i-National Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele abe ngumholi webandla hathi uJamisa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kuseni ngomvulo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.